Sabenga amachumi amathathu lane 34 abantu abalomkhuhlane wecoronavirus COVID-19 eZimbabwe. Uhulumende ubethule ukuthi sokulabantu abangamachumi amane kodwa walehlisa inani leli esithi kuphambanisekile. Abane sebabhubha kuthi njalo abahlanu basila. Isibhedlela seJohns Hopkins University City emhlabeni wonke jikelele kulabantu abedlula izigidi ezintathu 3,448,000 asebegule umkhuhlane lo. Phakathi kwabantu laba kulabafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye 244,000 ababulawa yiCOVID-19. Kwele Zimbabwe uhulumende usanda kwengeza insuku zohlelo lokuvalela abantu ezindlini. Izikolo ziqhubekela phambili zivaliwe kuthi amabhizimusi azavulwa ngomvulo kulandelwa iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kumkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Umsekeli kamphathintambo wezemfundo umnumzana Edgar Moyo uthi sokulungiselelwa ukufundiswa kwabantwana kusetshenziswa imisakazo njengoba izikolo zivaliwe.
Eceleni lethu njenge-Ministry of Primary and Secondary Education sokulungisiwe i-material yokunika abantwana through ama-radio lessons njalo through i-television. Sesiqedile ngakho osokusele naleyo i-alignment. Ingaze yenziwe i-alignment leyo sikhanele ukuthi by next week kuzasayinelwa i-agreement phakathi kwe-Ministry of Primary and Secondary Education le-ZBC. I-agreement leyo eyabe ihlela ukuthi kuzabhadalwana njani njalo izikhathi okuzasakazwa ngazo yiziphi ukuze uZulu aziswe. Kubuya kulabo mhlawumbe abangala signal njengoba ubuze ngegwanda labo Bite Bridge okuzenzakala kumbe ngathi sesikwenzile ikuthi i-material eza printwa ivele isilungisiwe siphelile i-ready. Okubambileyo nje kwakhathesi ikuthi ama-printers amaningi enxa ye-lockdown leyi ngabakho emsebenzini. Siphezu kohlelo lokuthi khona kukhethwe i-printer kulandela indlela zokukhethwa abantu abanikwa umsebenzi nguhulumende. Bungaze batholakale through i-system nale esetshenziswayo ukuhlela ukuthi ozaphiwa lowo msebenzi ngubani. Then leyo company sizanikwa i-exemption yokuthi khona iprinte amaphepha lawo.
Kusenjalo kulabanye abantu asebephathisa izigaba ekuvimbeni ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo umnumzana Dingumuzi Phuthi omele iBulilima West edalela eParliamente ekubandla leZANU PF. Uthi sebedike okuhlola ukutshisa komzimba womuntu obizwa ngesilungu ukuthi ngama-thermometers.
Lapho sigijime sabambana labangane sathola omunye umfowethu usomabhizimisi oseHarare esebenzela njalo ePlumtree lapho kulamanye amabhizimusi yakhe ezalwa kotokwana lapho empuma khona lani. Wabe sincedisa ukuthi siwathole ama-thermometer la. Ama-clinic ethu eBulilima West esizawatholisa lokhu yitokwana clinic, yimasendu clinic, yi-Lady Baring hospital kumbe ngathi yindolwane rural hospital, lemakhulela clinic, bese siya emadlambuzi clinic, ehingwe clinic, bese siya emswazi clinic, Village 13 clinic, Dombodema clinic, Macingwana clinic.
Uhulumende weZimbabwe uthi abantu kumele baqinisele ukuze kuvinjwe ukumemetheka kumkhuhlane we-coronavirus COVID-19.